Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa, kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avize ungajabuli ngokuqhushwa kwalomsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Qhubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing aloko ke abantu nje besiyaboniswa ukuthi uhamba njani, hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha lokuthi siphrinte lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla ethu on behalf of abantu bakeZimbabwe, sothatha i-constitution yelizwe. Ngalokho ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uZulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa, bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani, izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprinte. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzamele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor process le ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isise.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abaza kuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eye-Fidelis Printers, kuthi-ke awamakhansila azadindwa yikampani kahulumende eye-print floor. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bethu.